Abantu beZimbabwe sebezothola i-representation eqinileyo ephalamenti ngoba thina ephalamenti umsebenzi wethu yikuyolwela bona ukumeka sure ukuthi imisebenzi iyatholakala eZimbabwe, izikolo ziyalungiswa, izibhedlela ziyalungiswa ngoba besikubona ngamandlwane nje ngoba akula challenge bikhona ephalamenti, akula ma-debate ade senziwa athuthukisa abantu. Abaningi nje ade besephalamenti bebelapho nje just ukuyo nje ama-packs benikezwe izimota, banikezwe ama-allowance, kodwa kungekho okwenzakalayo okubonakalayo okucacayo okutshengisayo ukuthi abantu laba basephalamenti ukuthi ba-represente isizwe.
Babumpa, nje ukubona njani khonokho kwenziwe ngabantu laba abakumakhophe?
Okuzwisa ubuhlungu yikuthi ngapha inhliziyo yabantu ungani futhelene, ungani abantu abakuzwisisa ukuthi kukhona kuvumakelekile kumbe akuvumakalanga ngokomthetho. But-ke mina ngokubona kwami ngendlela okwenzakale ngakhona, hhayi kusemthethweni, akulanto esingayenza, akulanto esingayitshintsha, abantu kuphela bakwamukele njengoba kunjalo.
Abantu kumele bamelele ukuthi batholane kukho konke lokho babuma.
Ukhetho luyeza ngo-2023, so kumele abantu balungiselele ukuthi okay, senza kanjani ukuthi sithathe umbuso from iZANU. For 37 years ilizwe lethu selimoshakele ngabantu beZANU PF. Ilizwe selibolile, izikolo, izibhedlela, konke nje ku-on the ground akulamsebenzi. Ama-graduate bagraduate every time from ema university but akula msebenzi. So thina inhloso yethu sekuyukuthi sibuye lamacebo esizowapresenta ebantwini, imanifesto yethu ukuthi okay, sizobalethelana abantu, sizokwenzelana abantu ukwenzela ukuthi bakhethe ngokuhlakanipha ma kubuya i-2023.
Ye, babu Mpande uyakhuluma lapho umoya ukuthi kukhona abakulungisela abantu. Usegwanda khonapho ubona ngani baphuma lana?
Imanifesto yabo ayihle vele iqale khona izolo kuze kuyefika lapha isikhathi se-election. So balo msebenzi omkhulu kakhulu okumele ukuthi bewuyenze kusiyafika i-election. Kumele ukuthi konkona bebe ngabantu abasebenza gadalala njalo imisebenzi yabo kumele ukuthi ibonakale ingadingwa ebantwini. Abantu kumele ukuthi bebekwazi ukuthi hhayi amadoda lawa ngene ngesikhathi esifitshane kodwa bajove bayafika laphana. So sikhangelele kibo thina, akuhle kube yimanifesto ukusebenza kwabo, kungabi yileyani imanifesto yokuthi ngikhona kusazobhalwa phansi ingikhona sesiyikhuluma. No, abahle besebenze yone leyo manifesto kathesi.
Imanifesto bani baba Moyo ngamafutshane sibili, kuyini okubambekayo ongathi nanko esiyakwenzela abantu? Phela uMadube oseGwanda North, uMamlalazi osewange le ndawo ezijeneyo bamelele phela ukuthi beze ukuthi oMoyo basiphathele lokho yini elibaphathele khona.
Ya, ngivumelana layo umfowethu Mpande ukuthi imanifesto akumelanga kube nje liphepha elibhaliweyo ukuthi thina sizoyenza lokhu lalokhu lalokhu lalokhu. Imanifesto kumele ibonakale ngezenzo, kumele kucace ebantwini ukuthi sesile representation, sesilalapho esingakhalela khona, sesibona intuthuko, siyibonile imigwaqo siqala ukulungiswa, sibonile ukuthi i-water sewage lawa angena emanzini abantu aseqalile ukulungiswa. I-manifesto yethu izobonakala ngezenzo ngoba kuningi, njengoba ejinga umfowethu umsebenzi muningi kakhulu okumele wenziwe ngoba ilizwe selibhidliziwe. Thina ma sizobonakala sikwanisa ukuthi sivuselele ama-industry obulawayo laphana abantu baqala ukusebenza, silungise imigwaqo, kungabi ne-shortage yamanzi, amagetsi, izibhedlela, imithi ingashoti, abantu bakwazi ukuyelatshwa. Yikho okuzobonisa, ezobonisa ukuthi sesisebenzela abantu thina, yikho besikulwela isikhathi sonke, yikho silokhu esikulwela namanje.
Izithembiso baba Mpande selathenjiswa kusukela ngo-1980, salenzela lokhu, silenzele lokhu nalokhuyana. Izithembiso zikaMoyo uyazithemba?
Hhayi, angizithembi sibili. Yikho ngiqina mina ngokuthi kuthiwa kungezenzo okungamazwi. Ngiqina ngokuthi konkona hhayi, obaba uMoyo bekele ukuthembisa kabayenzi. Nampu kanti sebengenile, sebephakathi, bawuthetha umbuso, abasebenzeke. Sikho lapho esifuna ukubona khona ukuthi konkona kambe balungele yini ukuthi konkona bekhokhele leli lizwe. Abasebenzi
Moyo,
yes, sibonile even izolo dokotela uThokozani Khuphe nika i-statement ngaphandle kweParliament mabeqeda ukuswear in eParliament. Uhle wachaya vele umgwaqo egijima. Kazange akhekeleze siyalelale ukuthi kahle kahle umsebenzi wawe eParliament ngokuthi kwenzakaleni.